Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Amachono zitovo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 11 kuMfumfu 2020 nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, sokulabantu abangamakhulu amabili lamathumi amathathu 230 asebabulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Namuhla lusuku lwabantwana abangamankazana kule International Girl Child Day.
Ilanga eliqakathekileyo kithi abantwana abangamankazana ngoba sifundiswa ngamalungelo ethu.
Baningi abantu abathi kumele kuvikelwe abantwana abangamankazana.
Ithimu yabo ithi My Voice, My Equal Future. Lokhu ke sithu ukuthi izwi lomntwana oyinkazana kumele lilalele ukuze aphumelele.
Sizalethulela umdlalo wenguqu weZimbabwe Warriors leMalawi ngesikhathi uBenjani Morwari esithi kumele kulungiswe okuhluphayo kwinhlanganiso yeZimbabwe Football Association. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Lokunabantu abangamakhulu amabili lamathumi amathathu 230 asebabulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane lo izolo eZimbabwe kwathi abalitshumi lasithupha 16 batholakala bele-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane lo izolo kwathi abalitshumi lasithupha 16 batholakala bele-COVID-19. Okwamanje uhlangothi lolu luthi sokulabantu abedlula inkulungwane eziyisifica minambili 8,010 asebahlolwa batholakala bele-coronavirus kweleZimbabwe. Abafika boze inkulungwane eziyisikhombisa 6,492 sebaphepha kumkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sebesedlula izigidi ezingamachumi amathathu 37 million asebahlolwa batholakala pelo COVID-19. Abantu abanengi eZimbabwe bathi kuqhathekile ukuthuthukisa abantwana abangamankazana ababhekane nenhlupho ezinjengokwendiswa besakhula, ukusebenza gadalala emakhaya, ukudlengulwa lokunye okubenza bengakhuli ngemfanelo. Namhla losuku lwabo oluqakathekileyo, ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ngomnyaka ka-1995 emhlanganweni oweWorld Conference on Women eBeijing kwele-China, amazwe omhlaba wonke jikelele athatha isinqumo sokuthi kumele kuvikelwe njalo kuthuthukiswe abesifazane labantwana abangamankazana. Isinqumo seBeijing Declaration and Platform for Action salandelwa ngesinye njalo esethulwa inhlanganiso e-United Nations ngomnyaka ka-2011 esokuthi kumele kuthakazelelwe usuku lwabantwana abangamankazana olwa International Day of Girl Child ngomfumfu mnyaka yonke. Baningi abantu abathakazelela usuku lolu eZimbabwe lakwamanye amazwe. Omunye wabafisa ukuthi kuvikelwe njalo kuthuthukiswa amantombazana Nkosazana Ruth Ndiweni ofunda koBulawayo.
I-International Day of the Girl Child ilanga eliqakathekileyo kithi abantwana abangamankazana ngoba sifundiswa ngamalungelo ethu ukuthi thina singabobani, lokuthi ukuze singahlukumezeki emphakathini ngoba isikhathi esiningi uyathola ukuthi abantwana abangamankazana bahlangana lodlame, bahlangana le-gender based violence. Ngakho nge-International Day of the Girl Child siyafundisa ukuthi njengabantwana abangamankazana kumele sizimele. Yisikhathi lapho esithatha khona ithuba lokuthi sikhangele amalungelo avikela abantwana abangamankazana ngoba isikhathi esiningi abantwana abangamankazana bayahlukumezeka emphakathini.
Lokhu kusekelwa unkosikazi Golden Chuma ohlala koBulawayo othi kudingeka ukuba abantwana abangamankazana bathole amathuba alingana lawabafana.
Ithimu yabo ithi My Voice, My Equal Future. lokhu ke sithu ukuthi izwi lomntwana oyinkazana kumele lilalele ukuze aphumelele empilweni yakhe. Nxa sithi umntwana oyinkazana aphumelele, sithu ukuthi kumelwe kunakwe laye ukuthi athole amathuba alingeneyo lo mntwana ongumfana.
Unkosikazi Patricia Chabalala olilunga lekomithi yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi abantwana abangamankazana abawazi amalungelo abo.
Untombazana vele kawavikelekanga, abantwana baphakathi kobunzima, abawazi amalungelo abo. Nxa ngikhangele mina ngokwami abavikelekanga, baphakathi kobunzima, baphaphama esephuma esephakathi kobunzima. Lapho umntwana oyinkazana akasi kuphaphama azazibuze. So kabe kusitsho ukuthi vele lapha kufuna ukulungiswa, kumele abantwana bancediswe kakhulu ngoba iqiniso abavikelekanga.
Igqwetha elilelwa amalungelo abomama elisebenza kwinhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Women Rights, unkosikazi Sethulo Ncube, uthi abantwana abangamankazana bavikelwe yisisekelo sombuso welizwe.
Le constitution yeZimbabwe layo iyakhangela ukuthi abantwana bayavikeleka njani, ibanike amalungelo aphathanele labantwana specifically. And okuhle ukuthi iconstitution idlulela phambili ithi khona khona umuntu ongayenda umuntu njalo. Nxa sengikhangela futhi ngibe sengikhangela imithetho ephathelene lezamacansi etshiyeneyo iyavikela abantwana. Hayi futhi kathana sikhangele ukuthi yona vele imithetho yeZimbabwe kithi kwangikhona i-High Court yiyo apha gadeni yabantwana ukuthi yeli ngabazali yini abameli babantwana. Kodwana inkundla enkulu i-High Court yiyo at the end of the day elamandla wonke ebantwaneni bonke.
Unkosikazi Ncube ugcizelele esithi kunokunye okuvimba ukuthuthuka kwamankazana.
Engingakutsho ukuthi ye woke kusilela kwezinye izindawo ezithiyeneyo, njengoba lakathesi kutshiwo ukuthi kulezinye izindawo abantwana bokhe beyendiswa. But okumele sikunanzelele ukuthi sonke silomlando ukuthi nxa imithetho isikhona ukuthi imithetho isebenzele abantu, abantu balomlando ukuthi lapho okuwonakale khona, lapho kukhanyiwe ukuthi umthetho uqanyulwe, abantu labo bathathe inyathela baripote. But okunye kube yikhona okukhanya ukuthi imithetho ayikabi aligned to the constitution, but for as long as imithetho ingakabi aligned to the constitution, okunye kusuka kungabi lula to implement ngenxa yezinto zonezo.
Akula micimbi ebiqoqo zinhlangothi zikahulumende kobulawayo lamuhla ewunanza usuku lwabantwana abangamankazana. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Usuku lwabantwana abangamankazana lunanzwa lonyaka ngesikhathi inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele i-United Nations isithi amankazana afika izigidi ezine 4 million abhekane lenhlupho eziningi ezibuqela ukwenda besesebebaminyane. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Inhlanganiso le ithi okuphehla kakhulu inhlupho lezi kulezi nsuku ngumkhuhlane we-COVID-19 osubulela abantu abedlula isigidi emhlabeni wonke jikelele. Ithi abanye abantwana abamankazana sebebanjwa ngamandla ukuba bachade isikhathi singakafiki okwedlula lokhu obekusenzakala kungakaqhamuki umkhuhlane we-coronavirus. Intombazana ihlala yarare u-Ivy Shelley Begede okunhlanganiso eye-Young Women Christian Association uthi kumele bavikelwe sonke isikhathi ngabazali lohulumende.
Inhloko yaleli langa ithi yona amazwi ami ikusasa elilingeneyo.
Umsekeli womkhokheli webandla le National Constitutional Assembly NCA unkosikazi Hingani Mkandla uyakusekela lokhu.
Sala kokhuka balama 20 years kathesi njengoba sebenzela phela ama 14 usiyawusiya igeneration yebuya bezezela bama 9 years ngoba kathesi sebephuhla sebengena esikhathini bebancane. So nxa singancediseka nje ebantwane bangamankazana kube le ndlela esingabambisana naye, labazali bafundise ukuthi abalalele bona abazali abazali abaphanda abantwana ezindlini. Umzali akavele emtshele ukuthi uzivalise sihlupha la sethintini, akasadinga ukuthi ekezwe umzali lo layo esayide kuzela ukuthi kathi kuze kube nje kutheni. Sevumela abantu abakuzokuthoma endleleni imaidi loseqoshiwe ngoba isihlobo eseduzane asavuye ukuthi abe ekhaya labantwana laba. Sebezenzeka nje umathanda le feshini leyabuyayo bakithi isisibulalele abantu. abantwana isibulaleli sizwe.
Banenge abesilisa abasekela ukuvikelwa kwabantwana abamankazana. Omunye wabo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, obunhlanganiso ebona ngezomnotho lezombangazwe eye Coalition for Market and Liberal Solutions. Othi kulabanye abantu abakhuthaza ukwenda kwabantwana abangamankazana abangakafiki kusigaba sokuba lemuli.
Umkhuhlane wecoronavirus wengeze lolu hlupho. Kodwa kuvele kuyinkinga ngenxa yokholo lwamanga ubuyanga lemukhuba yesintu egogekileyo.
Umnumzana Victor Dube ohlala eBudiriro eHarare uyabusekela lokhu esithi kumele kulungiswe umthetho onqabela ukwendiswa kwabantwana abamankazana abasakhulayo.
Nxa umntwana esiya kwenda kungabi lokho ukuthi uhulumende laye ulemithetho yokumnika amandla ukuthi yena abazali bengavele bengabile amandla okumthi umntwana bemlayile mbeni bemkhuze ukuthi ekwenze ezinye izinto.
Inhlanganiso ye-United Nations isanda kwethula umbiko wosuku lwe-International Girl Child Day oveza ukuba isilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% sabomama abatsha lamantombazana abaleminyaka engaphansi kwengamachumi amabili lane eZimbabwe balahlekelwa yimiphefumulo ngesikhathi bebeletha kumbe bezithwele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abanye abantu bathi ibandla likankosikazi Thokozani Khuphe liza kwenzela abakufunayo, kube labanye njalo abathi badlala ngesikhathi kulandela ukuxotshisa kwabo edale lepalamende labo abasekela ibandla likamnumzana Nelson Chamisa ele-MDC Alliance. Ukuze sihlaziye kudaba lolu, sixoxe lomnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT lomnumzana Ndaniso Mpande olandela ezombangazwe eseGwanda. Umoyo usungula lingxoxo.
Sicelayo ebantwini ukuthi babe le patience, basinikeze isikhathi sokuthi silungise lezo zinto. Sizoziqondisa zonke lezi zinto njengoba siyiqondisile indaba yokuthi ngubani omele asebenzise i-harvest house, ngubani omele alide iparty ukuthi kuyiwe ku-extraordinary congress kukhethwe umongameli omusha. Konke lokhu siyakulungisa. Ma siqede ukwenza lokhu ukulungisa indlu yethu, ngoba indlu yethu yesisibhidlile. Siyayakha, siqala phansi ukuyakha. Siqede ukuyakha ke indlu yethu, sesikwazi ukuthi sesingaphumela ngaphandle. Siqala ukuletha ke abantu ukuthi nasi indlu siyakhiwe, wozani futhi ekhaya silwele ilizwe lethu.
Zambe ukuthi babo umbandle ngazithoba sibe limelele ukuthi balungise konke lokubona ukuthi kumele kulungiswe. Kumbe vele akusasebenzi.
Hayi, ithemba liphelile, ithemba liphelile mntu. Akambe kunini. Hayi, lathi sesikhetha nje kuphela ukuthi kungona sikhangele ezinye indlela zokulungisa.
Ezinjengani?
Hayi, kuqumilizwe, sesiquma. Sesiquma, sesibisela lapho kwakuvele kukhona khona ekuqaleni. Yikho lapho sesiya khona ke manje. Hayi, kanti lokho okweZimbabwe hayi kwehluli. Kwehluli iZimbabwe ayisale labanikazi. Wangapha kabe ngwangapha, wangale kabe ngwangale.
Baba Moyo, abakhali njengembuzi yomnyanga ekhala isiye emakhankeni.
Asisapoti lowo mbono wokubuni ilizwe. Thina sisapota umbono wokuunite ilizwe. I-devolution of power. Yes, iMachabeleni mayinikezwe as a province, mayinikezwe ilungelo layo lokuzigovena in a devolved fashion, ngoba i-government kumele i-decentralize. Right now, i-central power le eseHarare yiyo elimazayo, ngoba abantu abaseHarare they don't know ukuthi umuntu eseGwanda impilo yakhe injani, uyiphila kanjani.
Mbonana ni mina i-devolution yiyo ehlulayo manje ukuthi yenzakale. Okuqumilizwa kukaze kwenziwe manje kathesi ke sokuqala sizoliqumu asibuyele emuva.
Yeah, i-devolution mfowethu the first step sesayi charter constitution esayibhalayo ngo-2013 i-devolution isiku constitution khona manje. So into eyavunyelenwayo yaratifywa i-parliament and everything. Also said and manje ukuthi imithetho i-align manje lale eku-constitution yethu.
Lapha sizwe umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT lomnumzana Ndaniso Mpande olandela ezombangazwe eseGwanda esobelweni seMatabeleland South. Singakangeni esigabeni esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Udokotela kamongameli Donald Trump uthi uTrump osanda kuhlolwa watholakala elo COVID-19 usengenelisa ukuhlangana labanye abantu loba nje engavezanga ukuba unalo kumbe hathi igcukane le-COVID-19. UTrump izolo wenze umhlangano labanye abalandeli bebandla lama-Republicans e-White House njalo ukhangelelwe ukuthi uzakwenza eminye imihlangano yokukhankasela ukhetho oluzayo. Inhlanganiso ye-World Food Program isithole isicoco se-Nobel Peace Prize. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
zisenzi. Lo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sixoxa loNkosazana Sikhathele Nyathi. USikhathele Nyathi ke ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba lokuthi kambe amadoda kumele ahlonitshwe njani ngabomama. Sakwamukela kuhlelo mamdluli. Akusitshela ukuthi omama kumele behloniphe njani amadoda. Kule mikhuba eminingi emiyangikhona njengokuguqa, ukuviya ocala, into ezinjalo. Kumele kube khona yini kumbe sokadlula lokho.
Ngiyabonga baba Dube kungena kuhlelo. Ukuhlonipha umuntu ongubaba kuqala ngaphakathi endlini. Into enjengokuguqela asocala yinhlonipho. Kanjalo akuyanyisi kungakhathalekile ukuthi liyalingana.
Baba lokho bekwenza konke lokho mamdluli kutshoni nxa sosikhangela ke isiko lesintu.
Bakhona omama abasaguqela. Ngiyambona umalumekazi wami angakazi athume noma ngikhona endlini mina kakazi ukungithuma ukuthi ngiye kupha umalume ukudla kwakhe uyazihambisela uyaqala ahambela amanzi afika aguqe amgezisa izandla abeke laphana amanzi abuyela ekhitshini ayilanda ukudla abuye afika aguqe amqhubele ukudla kwakhe bakwenza sibili kodwa kwabasasebatsha anzake ngibananzeleli ukuthi bayakwenza nxa ngikhuluma ngomalumekazi ngikhuluma ngomuntu omdala uyakwenza sibili 24 hours angikaze ngimbone eqhubela umalume ukudla emile ngihlala ngimbona esiwa ngamadolo phansi ebagezisa izandla esiwa ngamadolo phansi ebaqhubela ukudla lokho lami kwamfundisa ukuthi kutsho ukuthi umuntu ongubaba akaphiwa into umile.
Uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje besixoxa loNkosazana Sikhathele Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Lilale
zulukandaba
sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lilale tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo muhle siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha igama nguMike Wobe. Namhla kuhlelo sixoxa ngokuqakatheka kosuku lwe-International Day of the Girl Child. Kuhlelo silomsakazi othethulela uhlelo lwe-Pink and Purple olukhangela indaba zokuthuthukiswa kwabesifazana elizweni uThembi Fidar. Thembi, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho mayelana ngokuqakatheka kosuku lwe-International Day of the Girl Child.
I-International Day of the Girl Child lilanga eliqakathe leyo kakhulu. Lilanga that is recognized emhlabeni wonke jikelele ukuthi sibone ukuqakatheka komntwana wenkazana. Sibekwazi njalo ukuthi umntwana wenkazana akusingumntwana nje ukuthiwa kumele ekhule esebenza emakhishini, eklini endlini, kani wacha njani njalo mningi imisebenzi umntwana wenkazana angayenza eyezandla ngokuthanda kwakhe.
Inhlanganiso ye-United Nations iyasho ukuthi usuku lolu lujonge ukukhuthaza uzulu emhlabeni wonke jikelele ukuthi anikeze amantombazana amathuba okusithuthukisa alinganayo labesilisa. Sikhangela umsebenzi owenzayo, ubona ngani bakhona na abesifazana abaningi abakumsebenzi wokuba ngumsakazi njalo liyathola na amathuba okusithuthukisa?
Elizweni bakhona abesifazana benza umsebenzi ofana lalo ngiwenzayo ukuba ngumsakazi. Kodwa akulula ngoba lami ngangena nzima if I can say. Most of the shows esiwabonayo ziyabezenzwa ngabantu abangamadoda. Njalo amanye amathuba asiwatholi ngoba kuyabe kulama conditions sometimes ukuze uthole lelo thuba compared to umuntu wesilisa.
Nxa sesikhangela uhlelo lwe-Pink and Purple, ubona ngani uhlelo lolu luyasiza na la ekuthuthukisweni kwabesifazane elizweni?
Luyasiza kakhulu ngoba abesifazane bathola iplatform leyo ukuthi benelise ukuxoxisana labanye abesifazane labanye abantu jikelele emhlabeni, ngoba baningi abantu ababona umabona kuthi television noma ababe bebukela online ku YouTube. So kuyabasiza ukuthi bethole exposure and sixoxisana labantu abafundileyo abafika emazingeni amakhulu. So khonokho lakho kuyabanika amathuba ukuthi bekwanisa ukushowcase ama-talents abo.
Gqiba ingxoxo yethu Thembi ngokuphostela amazwi akho okugcina enkuthazo kubontanga ikakhulukazi abesifazane.
Amazwi ami okugcina ukukhuthaza abontanga ikakhulu abesifazane ukuthi asithatheni indawo yethu singasabi. It's not easy kodwa isibindi silaso sonke. Kwesinye isikhathi kuthatha isinqumo ukuthi wena uzitshele ukuthi into engifuna ukuyenza angisoze ngiphumule until amaphupho ami fezeka. And amaphupho ayafezeka as long as usebenza nzima. Akulanto that is given to umuntu on a silver platter. Akulanto ebuya nje yayisebenzela. Nxa noma kuyukuthi ufuna ukuba ngu-sportswoman, uyavuka ekuseni uqala ukugijima. Nxa ufuna ukufunda ube ngudokotela, vuka ubale. Noma kungaze kuthathe isikhathi esinganani, kuzafezeka kuphela ngelinye ilanga.
Silukanti abasithanda ukubonga uThembi Fidar ngokungena kuhlelo. Silokuqiba lapha uhlelo lwabatsha, sohlangana ngolwesibili izilukandaba uhlelo lwabatsha olwe The Connection, lapho sesiqhubekela phambili sixoxa labatsha ngalokho abahlangana lakho elizweni. Sengitshaya phansi ivole evalelisayo ngenjabulo, igama lami ngomayigoke thwakazi omuhle zimpapo muhle bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Sike sinikelela ithuba uNtukameli Gomo esethulela ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Ngibingelela njalo abalaleli bethu. Ngiyathemba ukuthi libe leviki elihle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele udaba oluvelela kwabaseHebheru ichapter ka 10. Ngizabala ngivela kuverse 23 ngisiya ku 25. Uthi kasibambelelenini ngokuqina kulo ithemba esilikholwayo, ngoba lo owathembisayo uthembekile. Njalo kasicabangeni ukuba singakhuthazana kanjani ethandweni lasezenzweni ezinje. Kasingakudeli ukuhlangana njengalokhu abanye abajayele ukukwenza, kodwa kasikhuthazane ikakhulu njengoba libona usuku lusondela. Siyakwazi ukuba siphuma phakathi kwesikhathi se-COVID esilokhu singapheli, lapho amabandla abengasakwanisi ukuthi ahlangane. Siyakwazi ukuthi abazalwane singathi kumbe kusukela kubo March sokwedlula i-6 months abantu sihlangane ebulenjini, kubo WhatsApp, kubo makhalekhukhwini, kodwa ukuthi sibonane, sihlangane, sihlabelele sisonke sokuyisikhathi singakwenzi lokho ngenxa ye-COVID. Kodwa siyananzelela ukuba sokufika isikhathi sokuthi kuvulwe amabandla, abazalwane sebezaqalisa ukuhlangana. Manje nanti udube singabalalo. Siyakwazi ukuba ungahlala isikhathi eside usenza olunye ulutho, kugcina kusiba yinjwayelo, njalo ugcina usukwenza kusiba umkhuba. Manje bembona livesi esiyikhuthaza lapha kumaHebheru uchapter ka 25, uthi yena kasingakudeli ukuhlangana njengalokhu abane bejayele ukukwenza. Ukuthi abazalwane bahlangane babonane kuqakathekile, ngoba ke nxa uhlangana labantu ukukhudumezwa yokuhlangana labanye abazalwane. Kuqakathekile ke ukuthi abazalwane kumaviki alandelayo singabi nomkhuba okuthi ungasayi echurch. Asibeni yingxenye leyo 50 ungayingxenye eliyo 100 njalo ungachiyi imask nga usiya e-church hamba uthwele imask yakho hamba uthwele isanitizer yakho njalo ke umthanda umzalwane kodwa umthandela ufake isandla eside ebe ngale kwesandla ukwenzela ukuthi singathelelani njalo limkhuhlana kodwa ke ukwebandlena sangeni senze zonke izinto ezanesidale ukuzenza sikhuthaze ilizwi kaNkulunkulu ngoba izwi lapha lithi lona kuqakathekile njengoba sibona usuku solusondela usuku luphi lokuza kukaKristu kutsho ukuthi ke nxa uhlangana labanye uyakhuthaza kanjalo laphana amavesi lane ngoba lapha ekuqaliseni kuyafuna ukuthi uthole abanye abantu abakuqinisayo abakukhuthazayo sikhuthaza abafundisi ukuthi labo bathumayele ilizwi lokholo kube nokholo oluqubukayo phakathi kwakho ngoba intshizwi kaNkulunkulu ithi lona ukukholwa kuzwa ngokuzwa ilizwi likaNkulunkulu ngakho ikukhuthaza kwakho bazalwane ukuthi bantu asingekelini ukuhlangana labanye ungathi wena mina ngisela ibandla lami selisebulenjini akulanto enjalo hamba uyedinga ibandla duzane lawe lapho ungakhonza khona uhlangane labanye abazalwane
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba igama likaJesu sithandazela abazalwane abasezindlini baqinise bebekwazi njalo bathola amabandla azabaqinisa ehambeni lwabo sikwazi ukuthi usuku soluseduze lapho uKristu azabuya khona egama likaJesu siyathandaza amen.
Lelo fuselela umoya silomfundisi usenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami ontungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu ntungamile inkomo ungathini lokusasa. Iqembu leZimbabwe Warriors libe nguthiki lobhanga 0-0 emdlalweni wobungani lele Malawi kulelo lizwe namhla. Iqembu leWarriors elilungisela imidlalo eqhathekileyo elandelayo liphose lehluleka ukuyadlala umdlalo lo ngenxa yokuswela imali. Umdlali olodumo uBenjani Morwari uthi kumele kulungiswe okuningi okuhluphayo kuZimbabwe Football Association okunjengokuvotelwa amakansela labanye abantu okanye badinga ukuziphilisa hathi ukuvuselela umdlalo wenguqu.
Kusho ukuthi umuntu uhleli 6 months engazange athole $100 and then mina ngifuna ukuthi angena lapha ngihlike ngikuphomise ukuthi ayazi ngizakunikeza $200 once ngingena lapha ngizabe sengikunikeza $500 every month. You understand?
Right.
So kudade ukuthi bachuze ngokuthi ngubani ozasikhokhela kahle bazachuza ngesizwe. You understand? That's the corruption. Yena senza kanjalo yabezama ukuzimisela iside yakhe but iside yebhora eZimbabwe liyabe lisi. So ngokubona kwami yibo abantu ababulala ibhora kuhlabani. So kajesi ma kungayenzeka ukuthi siplane kahle ibyste ukuthi yonke kumele iplane. So kumele thina ezama-former players sihlale phansi ngoba these positions ezama-councillors ziyavotelwa lazo kulezi khathi phazi ezivotelwayo. So ma zivotelwa kwamfana we must make sure ukuthi sikhethe amanye ama-players umlesseni nasendlula ukukhosha manje angithi sikhethe amanye ama-players angafuni ukukhosha afuna
ukuzokathini
angithi behambe in those positions bengaba baningi in that positions we try and stop i-corruption ngoba umuntu wegumbi uzacabanga kahle ukuthi hayazi asifake nobheni vele mina nihlezi nilambe. So ukuthi ngiphiwe $100 ngibulala i-football la uzacabanga ngathuka understand. So but xa umuntu ebhora vele uzabakwazi ukuthi asifake nobheni then ibhora lethu lingakhona ukuthuthuka.
Ibhora leZimbabwe liyangabi nxa ulikhaya
as long as if kunalaba abanye laba abalizana this way asiyindawo siyabe lokhu sibuyele emuva.
Lo nguBenjani Morwari obeqoka lo Ezra Jesus Banda uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ukhazele VOA Ndebele. singakagcibi uhlelo lwanamhlanje kodwa sikhangele ebesilazo. Sokulabantu abangamakhulu amabili lamajumi amathathu 230 asebabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Namhlanje usuku oluqakathekileyo lwabantwana abangamankazana kule International Girl Child Day. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ukuthi Kipstube.